So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 17 Mabasa 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla lesi selichayele ihlombe induna uMaduna we Filabusi.
Yazi bagijima bachaya izimpembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe.
Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Kambe kungaba kunguye na? Lalela uzizwele.
So ivoice le ngikabani nxa ukhangela wena uyazi ivoice ubonani ngabani ivoice le ikhuluma lapha sichayile
angazi uthandi umna wami uthandi angazi uthi kuhamba njani ngoba nguye engilwa la nguye uma ngifakele ipoison.
Intatheli izindaba zikhalaza kuqula lesadak elizohlola ukuthi umumo ulungele ukhetho na ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho.
Njoba libonile lapha nemhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla lesi selichayele ihlombe induna uMaduna weFilabusi ngokugcotshwa kwakhe. UMaduna ugcotshwe emkhosini obulomongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lesi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Umthwakazi jikelele leZimbabwe jikelele sihlanganisa umzilikazi amajobana lomambo amakhosi emvelo amakhosi eZimbabwe sithi amhlophe athe nke dabula mahobo mafu umzukulu kaJim umntane inkosi umzukulu kamzikazi sithi amhlophe njengoba sucwetshiwe ukuba ngamanye amakhosi eZimbabwe awendulo usapho lukamzikazi isizukulwana sikamzikazi sithi bayethe dabula mahubo konjani kamafu abantu bonke bathi kulapho ezanikezela khona. Siyabonga kakhulu thina simelelwe ngu-Advocate Chamisa lebandla labantu Citizen Coalition for Change sithi inkosi kayikubusise ikugcine njengabo Solomon abaphiwa ingqondo ezibanzi sithi busa labantu inkosi ngabantu njalo amandla avele ebantwini. Sithanda ukunxeba indlebe ukuthi inkosi ubabamkhulu ozala wena umafu unkonjeni uhlutshwe kakhulu ngamabhunu wahlutshwa kakhulu ngabantu abazuza uzibuse abebandla lezanu PF. Sithi ke wena njengojaha osakhulayo inkosi legazeli elisagijima umzimba unanzelele ukuthi laba bantu bangakungenisi ezombuso ngoba wena uyinkosi yomdabu inkosi kalo kamzilikazi. Yazi bagijima bachaya izimpembe benzani bafuna ukugwenxa ukuthi ube ngomunye kwezinduna ezigijima lombusazwe. Hathi bo inkosi yabantu inkosi yohlama yikho ke izizwe zonke lezi zizakhothamela wena sithi bayede dabula mahlubo konjeni umzukulu wesilo umzukulu kaJim ijaha linsiza labo kugodlwayo kubantu bani ungani ungabusa kuhlukane lezi labanye ababusa belandela ezama political parties wena ungumdaba siyabonga ungani uNkulunkulu ngakulondoloza uzukhulu khokhobe ubuse isandla esibunene esibuswe nguThixo siyabonga sithi bayethe
umnumzana Felix Magalela Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesiCC. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa kuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye uGqobo. Ngeviki edluleyo uZulu usele bambe owaphansi ngemva kwamazwi la ahlasimulisa igazi awethulwa ngumama lo ekhuluma locathangelwa ukuthi inyanga esithi ufuna ukubulala uGumede ngemithi. Ngesizwe amazwi la.
Umeluleke umtaka Gumede lo wamzala phandle onguye othathele uSandras ubuduna uhlala edorobheni nguye ngimtsho ukuthi cupha wena khona ngapho inhlabathi amaveri emota khona ngapho ubusuhlanganisa le mthandazo yokutsha abantu ayenzi extent inyanga le isiyaphela vele ngase esefile ngoba usengikhathazile malume umfana lo sengikhathazile sibikathe siyanisela xolo she ngakuzamela iplan emtaka mama zamela iplan kube ngkwami lawo esungithu zamela iplan mo umeluleke umntana egirlfriend kaGumede lo modelo atoka tesi uthathele uSandras ubuduna segcotjiswe lemota sehamba ngemoto soyikonsithi ngemota sokuright ke manje umchayini extent
lawo yiwo amazwi awethuse abaningi awethulwe intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Jesus Banda uvakatshele omunye umama olobuhlobo lenduna uGumede obecatshangelwa ngabaningi ukuthi nguye owethula amazwi la. Kodwa yena uyalandula. Kesizwe ukuthi yena ucabangela ukuthi ngubani owethula la mazwi.
So ivoice leni ngabani xa ukhangele wena uyazi ivoice ubonani ngabani ivoice leyi khuluma lapha sitshayile
angazi uThandi umnawa uThandi angazi uthi kuhamba njani ngoba nguye engingalayo nguye uma ngifakele ipoison
umnawakho
so lakhathi
umnawakho ubone nganokulisana
ayi vele ngathi vele long story lo mnawami ngoba kwake kwathi kwakungu 90s. Sala lapante ngamphethe sikhona lapha edorobheni
laselisiba
esithi kwangkhona wayekhuluma labomakhelwana esithi kwangkhona mina ngithethe indlu ka-Antwat so indlu leyi ngikhohlwa ukuthi ngiyami aso yami labo bayifuna ngoba yindlu yako-anti ba indlu ka-Antwat so
iyathutsha le ivoice le
khathesi ngiyamangala-ke sokuthiwa yimi engikhuluma lawo mavoyici yimi engikhuluma le nyanga le ephendulileyo mina angazi
lii ifoni yakho ingaphi ifoni yakho la ile WhatsApp ulo muntu uyawukhulumela ngendaba zale ndlu nefakiweyo
hayi mina okwami ukuphela ngikhuluma labantu abami angaze kuthi ngikhulume ngayo
kutsho ukuthi ivoice le abathi singeyakho oni uyakhonfirm ukuthi ngiwumnawakho Thandi ungakuyizwa kodwa kumele umuzwa nto umnawakho ungayizwa ukuthi ivoice yakho
ukuthi umuntu anje uyazitshintsha umuntu uyazitshintsha
Ukuzwe njani ivoice le ungawukhangelela njengomuntu omdala uyizwa njani ivoice le ukuthi into enjani njengomuntu omdala ukuthi nxakuzokuthiwa nansi ivoice ethu omnye umuntu abulawe
ngithwele nzima kakhulu ngoba izinto esengizikhrethelelwa sezinzima kini sisempilweni yami sezinzima ngoba iy'nkulumo zibuya ngapha zibuye ngapha empilweni yami ngoba khathesi kule ndaba yendlu yona le esikuyo le umfana lowo yebo ukuthetha ubuduna angila ndaba la kodwa sehamba efuna indlu uthi ufuna indlu
endlunaleyonale
uthi ufuna iplas
indlu wayitshelwa vabakhe
uthi ufuna iplas eplazini ngahamba ngitshelwa ngomunye ukuthi kangigijime ngiye ngaelupane ngiyetshintsha iplus libize mina ngoba wayesesende imeseji ukuthi ufuna
ukuplazilikabani
ngelikagumeti
lapho uhlala khona sefuna ukuthathela
yeselifuna akuhlali muntu ngilebhu
ukukhumbuza abantu umenyezwa uthesifa kutshiya wena ungunkosikazi wakhe
yebo
akulo muntu unkosikazi wesibili ade khona
mina ngondlwe ngu-anti wami umandebele engondla umandebele ngangimncane ngakhulela kuye kwakungela umntwana owayehlala laye umntwana owayehlala laye wayehlala lomntakabhuti wendodakhe okabhenja udala ehlala lorazaro umzukulu umntakadadwabo kagomete wahlala lo oziya u-oziya wahamba nje ngesikhathi sempi
uzizwele lawe mlaleli sisazama ukukhuluma lo dade wabo okuthiwa nguthandi othiwa nguye ongaba wethule amazwi la sizalethulela esizakuthola
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele inkonzo
asambeni madoda
siyovota sikhalaze kuqula lesadaka ukuthi azikhululekanga phambilini kokhetho intatheli izindaba zibe lomhlangano lequla leli ngemva kokuba lihlangane labezombusazwe umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena uhlangane lequla leli ngolwesihlanu walitshela ukuthi umumo awulungelanga ukhetho olukhululekileyo ngoba kukuningi okungakalungiswa okufana lokwethulela uZulu uluhlu lwabavoti i-voters roll lokunye okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iqula leli likhokelwa ngumahluleli uTitjeme Dlamini owakweleSwaziland. Ekhuluma lentatheli izindaba yeHarare, uDlamini okhokhela iqula leSADAG Advisory Council uthi bangaxoxisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezishiyeneyo ngezokhetho.
Lebe sikutelekela lapha kubitwa ngesilumbi ukuthi pre-election assessment mission, usho ukuthi kutohlola ukuthi kulolu khetho lesiyakilo ingabe lelive lilungele ukuthi liqhubeke libambe lolu khetho.
Ugcizelele sithi ukuza kwabo kuleli kuzancedisa ukuba bezwe ukuba imithetho eselizweni iyahambelana na le mithetho esetshenziswa ngabeSADAG,
so that ekugcineni kwakhona sitoba ne-reaching bonds awo kubusika kwayo kude imisindo leminingana kuyafunyelwa lawo.
AbeSADAG laba babuzisise ngokukhangelelwe ngabaphathi bezindaba. Enye intatheli izindaba esebenza izimele uGracious Sibanda utshelele umhlangano ukuba intatheli izindaba eZimbabwe kazikhululekanga ngesikhathi sokhetho.
Njoba libonile lapha emhlanganweni ukuthi intatheli eziningi bezikhuluma ngendaba yokwesaba ukulanda imihlangano yepolitiki ngoba kusuka kube nzima ukuthi mawuyintatheli uziveze.
Lokho kugcizelelwe zintatheli izindaba eziningi ezingene umhlangano lo. Umnumzana Mabutho Moyo okubandla leZANU-PF uthi
abantu beZimbabwe bayabona ukuthi uhulumende weZANU-PF nguhulumende ofisa ukuthi bethuthuke emhlabathini lowo abawulwela kanzima asebe ubambe ngezabo izandla. So hayi asethuki.
Okubandla liphikisayo umnumzana Felix Mafalaye uthi
kodwa sibona amanye ama-journalist e-ZBC le-state media sebe sima kuma-primaries e-ZANU-PF. Lokho kutshengisa ukuthi they are unprofessional. Abame lokho kwenza ukuthi abantu babahloniphe.
Umnumzana Desire Chuma, ingcwethi kwezombusazwe ezimele uthi kulutshwane ukungenziwa inhlanganiso ye-SADAG ukuguqula indlela ukhetho olwenziwa ngayo kweleZimbabwe.
I-SADAG kade yayenza ama-elections lawa yibuyizwa monitor ama-elections lapha eZimbabwe. But akula inguquko eyayikwenzakala. Of course they have engaged the media and they are going to engage other stakeholders, but they have been doing that for quite a long time.
Iqula leli elikhokhelwa uDlamini lamalunga agoqela unkosikazi noThemba Chubuyeja, umnumzana Makabole Mafiri osebenzela iSADAG, lo mnumzana Elijah Munuki. Ukuthi lingaqeda ukuzwa imibono yabantu libeze lisipha iqula leSADAG Organ on Defence and Politics, yona eza kutsho ukuba bazabe bekhona kuqhutshwa ukhetho olukhulu lonyaka eZimbabwe. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi njengoba ilizwe lisenelisa iminyaka engamachumi amane lantathu lizibuza kusasa, kumele zonke izizalwane zibe kwazi ukuthi ilizwe ngelethu sonke. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF seliqalile ukupha izimoda amalunga ebandla wonke anqoba kukhetho olwedluleyo lokudinga abazalimela kukhetho oluzenziwa kunyanga ezilandelayo. Kulezigaba ezingamakhulu amabili 210 elizweni. Okwamanje selithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu imbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, ngiyalibingelela lonke kustudio 7 okhulumayo ngikhumalo eBotswana. Ngithanda ukuthakisa abantu bakithi bemathebheleland ukuthi benanzelele le into ebuya lebandla le-CCC yokufuna ukuthi kuvotelwe abantu bengazakahle. Bantu bakithi ezindebeleni, asivoteleni abantu bakithi ezindebeleni. Singeke sikhethele ubani iparty ukuthi ajoyine yiphi iparty. Yoyo iparty okuyo yona i-right akulanda. But asivoteleni abantu bakithi ezabelweni zakithi, umuntu esimaziyo. Ya, sekeleni ukurojwa siphonge ukuvotela abantu esingabaziyo ezabelweni zethu. Lokubuye kube nzima ukuthi sibatshele izikhalazo zethu, into esikhala ngazo. Asivoteleni abantu bakithi ezindebeleni. Ake livule ingqondo, kumane emaqandeni. Votelani abantu bakithi endaweni zakithi. Mina linjalo ze liyevotelwa emashonaleni. Yindawo yakhona le. Ake livuse ingqondo badala.
Nani sanibonani studio nabalandeli babo, ngibulise igama ngoJoseph. Ngikhuluma ngilapha phecheya. Ngikhuluma ngendaba indaba le gold mafia kumele investigate. Angiboni into ethola investigate la. Into emele yenzakala ukuthi uMnangagwa kuphela kumele step down kuthathe uvice president ayainvestigate engaphandle, ngoba igama lakhe liqanjina u-auxilia liphakathi. Ulowo mprofethi wamanga lo kuthiwa ngu-ambassador oprofitha amaqanda or amatamatisi efidini abotshwe naye. Wonke amadoda afakiwe orushaya labo bangikhona abavotho, ngoba baveze ngoba imali le ma ungalungisa ifake kwezibhedlela imigwaqo ilizwe leyani ngaqonda libe lihle kakhulu. Le misebenzi ivele, labantu basebenzi, labantu bayelakha ezibhedlela, iningi le mali ungathola ukuthi ama-akhawunti abo khona lekodubayi kuphi kuphi bamasimamiliyoni. Uzothiwa umuntu lamamiliyoni oyithiwa ngehebhedi bangikhona labo beloko berobha abantu besithi bona bangabafundisi, bekwazi ukuthi ayikho nalento yobufundisi abayenza. Into ebenzayo ubuqili kuphela, berobha abantu impilo zabo bebatshontshela. Hhayi phela baboshwe kungela kula kuinvestigetwa. Ukuinvestigetwa phela iqedile i-Aljazeera yainvestigetha ngabo. Yikho kona okwenti kubona yikho kwenzaka ento kudala kusenzakala futhi kunenge lingakwaziyo.
Linjani, ngiyabingelela kwa-Studio 7. Ngokokuqala, igama lami ngu-Dorothy Sibanda. Ngokokuqala manje ukuthi ngikhulume nami ngithi kuphawula kwa-Studio 7, kodwa ngibuhlungu kakhulu kwa-Studio 7 ma ngibona le nto eyenziwa ngu-President uMnangagwa. Hayi, asiyo kahle. uMnangagwa mbonani sesihambela phambili isiko lakithi. Ngibona ngani Studio 7 mina ngakube ngadingeke entweni zakwaMthwakazi. Hayi kabi, kodwa sehamba kakhulu, sevusa sefuna ukuvusa neziphofu amehlo, ukuvula amehlo. Hayi lokho nje nongaboni nje mela kubone ukuthi hayi aseyiyona aseyikho kahle, ngoba thina siyazi ukuthi izinduna ngesiko lakithi. So mase ziyogcotshwa uMnangagwa, liyabona ukuthi ngamanzi ne-oyili into ezingahambisani. Hayi esiphakameni, sicela masiphakame singabantu besindebeleni, masingayivumeli into ezifana nalezi zenzeke esindebeleni. Ngiyabonga kodwa ndabukile ngento eyenziwa ngupresident wethu. Kumele ahambe yebo, siyali kodwa makangangeneli. Ezinye izinto makazihloniphe. Ntozi Sibebele.
Studio 7, Studio 7 linjani, Studio 7. Labasakazi be Studio 7. Mina indaba yenza ngiyixhasa lapha ngitsho ngokuthi lo sisi lapho okhulumayo lapha ethi yena usisi lo ethi abantu bemashoneni usazobafaka elovani, basazobafaka belovani. Lo sisi mele sikhumbule ukuthi phela bakhona abantu asebehlala ngapha esiNdebeleni ngapha ukuthi besuke emashoneni. Abelishona lo muntu, abelishona. Kumuntu ngaleso sikhathi lokho esathanda amashona indlela yenza khona phela kahle kahle elizwe leZimbabwe lidivayidiwe abantu abananzeleli abantu bakithi abadala sinanzeleli ukuthi iZimbabwe vele yona ngokwayo iqunyiwe. So umthokazi uma isitiya xhuma ilizwe i-right ngoba vele ibonile ukuthi liqunyiwe straight. Ayikho into eyenzakala emaNdebeleni iharali ungakhayela iharali ugoqwe iharali ukuthi unjani, kodwa emaNdebeleni ngitsho 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 kufile konke okungayokuthi umnanga wakho usupporta one side. So ma umthoka isithi fuquma iyekele niqumilizwe and then ma isitsho njalo abantu abaningi bona bazoyisupporta kakhulu, bona bazoyisupporta kakhulu bazoyilandela ngoba i-triple C le hayi ayila msebenzi ngoba la ngiyemashoneni still livele lapho kuzoba njalo kubonakale kubonakabi. So still vele kuzoba njalo vele khona yaze ivotele i-triple C kodwa vele kuzoba njalo kuphela, akuzozoyitshintshe lutho la uzodonsela esayidini yakhe lekho lifu phamisa abanye abantu lisehlule ukuziphakamisa lithi.
Thokazi womdleli vuka njani, njani lonke basakazi okhuluma ngomasenga. Hhayi ingakhohlwa ukuyavota abantu bakithi, asambeni siyevota, asambeni siyevota, sizama ulungisile izwi lakithi. Into zokukhuluma abantu becabana sasebenzi manje. Okwesibili kulo mama lo bekhala nge-Helen Suzman ukuthi ayibuyanga kuye kathi ufunani kahle kahle yini acabanga ukuthi ubeza yenza yena ubehlale yena engadinganga yena amaloya oright wahamba wamela abantu makuwukuthi uboya lokho okwenziwa yilaba abantu kurong kahlahle yena yini yini alaka bahlahla angasiza ngabantu azi ukuthi kungcono ukuthula kulowo phongu ukuthi ubongumana nje phambi kwabantu uzamoshela abantu njengento eyenzekela msebenzi akula umuntu akalanje uve isent lokubhadala iloya encemela abantu kodwa uyaphonga ubele umana abantu bakithi akazi ukuthi linjani vele.
Ngibingelele enkundleni ngingabe linjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile. Basakazi uma ungabheka nje kusuka lokhe kwafonywa izano ngo-1963 izano kahle kahle ayinayo imbali enhle njalo izano yona vele ukuphatha kumbe ukubusa kumbe ukukhokhela ayikuphiwanga. UNkulunkulu kazange abanikeze laba bantu ukuphatha abantu kumbe ukukhokhela abantu. Bavele kahle kahle uma babhekile yonke into yabo abayenzayo ngiyokusebenzela ezikhwameni zabo betshela abantu amanga. Ube subheka yena lo ongupresidenti ngesikhathi samanje ukuthi irekhodi lakhe alikho lihle laye. Ngaleyo ndlela abantu bakithi izano ingeke isenzele lutho. Izano no izasebenzela ogawule abayibo abaseduze lezano abangabathengisi bethengisa abantu besizwe sasemathebheleleni betshela abantu amanga betshela abantu ukuthi izano silungisile imigwaqo siyenze yonke into. Iviki lele liphelileyo ngibe ngisekhaya ma usuke eBedbridge lapho siyafika kobo West Nixon lapha kuyayangisa kuyayangisa impela angazi ukuthi izano ikhuluma ngayiphi development ngoba i-development abakhuluma ngayo ngiyasezindlini zabo hayi esizwe. Kube sokusithi lina bantu ye-triple C nazelelani mboni ngathi lani likhampena lilele alikwazi ukuthi abantu likhampe eliphikisana labo ngabantu abanjani. Nazelelani ngoba lizachawa 10-0 khona laphana ngobutsotsi bezano.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulabasakhulayo abane abadutshulwe bafa izolo egigini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabo edolobheni le-Dadeville esigabeni se-Alabama. Kusiyafika izolo ebusuku amapholisa abelokhu engakazisi isizathu esibangele ukudutshulwa kwabantu lokhu lebizo lomuntu owenze lesi sihluku. Kolunye udaba lwezemelika abanye belokhe besithi umongameli Joe Biden kumele engancindisi kukhetho oluzayo kodwa adedele omunye osakhulayo ngoba yena usegugile. Kodwa abanye bathi umbuso kaBiden uhamba kuhle sibili. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ungakhangela foreign policy kaBiden ingathi iyuhlanganisile umhlaba ngoba ungakhangela uqathanise phakathi kokubusa kwakhe uBiden ekhangele kwezangaphandle kwelizwe usuhlanganisa lokubusa kukaTrump ekhangele ezangaphandle kwelizwe kwizinto ezimbili ezijene. Ungakhumbula uTrump waba umuntu waquma izinto ezinengi, waquma lokhu, walahla lokhu, wathethisa lapha, wathini lapha. Umhlaba wawusungathi awusuphambene kawusakwazi ukuthi kanti manje onguye osekhokhela ngubani emhlabeni ngoba i-America ngithi zenza ipolisi elikhulu lo mhlaba. So ke lapha ungakhangela uBiden wabuyisela konke lokho kwakuqunywa nguTrump lokhu. Ungakhangela kathesi impi le eye-Ukraine le-Russia. Iyakhokhela i-America khonaphana iloke ikhokhela ibambi NATO ihlanganise amazwe. Ngibona ngathi ngakukubi kangako ngoba khathesi nje umsekeli kamongameli uKamala Harris ubehambile ekhona ngale Africa. Lathi kasi asichiwa ngaphandle kakhulu i-Africa ku-foreign policy lapha. Mbona ngathi akukubi kangako ngeza ke ngibone sengathi umhlaba uyaxokozela ngenxa yokuthi uBiden uyehluleka ukuthi abuse umhlaba. Uyamukelwa kuhle angabe ngumuntu lwana oninwayo ungathi asomuntu ophethe kuhle izinto zakhe. Yiko lokho engikubonayo nge-foreign policy yombuso kaBiden lapha e-America ngalesi sikhathi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe.
Hello? Hey, I church office yini? Yiti kusa church office yini? Akuna problem, bemfuna ukubuza ukuthi lingaba le church efone lomlomo omncane yini? Kathe church office le church yani? Oh, sorry my sister, we sithi ya church amafoni. Okay, fine. Ciao. Cut the charge of his leisure jelly. Okay, fine. Ciao.
Ngakugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zinhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC selitshayele ihlombe induna uMaduna weFilabusi. Umama othiwa nguye owathumela umlayezo wokuthi ufuna ukubulala osanda kugcotshwa ukuba induna yelubhane uGumede uyalandula ukuthi nguye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.